engathi akula kwethuso okukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ubana le ayisiyo price control as per a directive evela kurhulumente, but kulokuvumelwana phakathi kwarhulumente labayi babayenza ama-product. Singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela. Lakho sizakhangela ukuthi bona batholana nxa urhulumente sebevumelana norhulumente yakhonokho, yinto esiyakhangela ukuthi siyibone. Kodwa osomabhizimusi abaye babezitolo ngalokho belokhu bethwele i-product abayithola ngeprice eyayisigwezwe ngama-hostelers lama-manufacturers, kunzima bona ukuthi behlise iprice ibuyele eprizini endala kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kwenziwa njani lokho.
Abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto, ukubona njani?
Yiko wonke umuntu akwesabayo, ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economist Vilain ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo. Kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha, ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama-manufacturers loma-retailers lohulumende ukuthi asehliseni ama-price. Asikho esikujayele kuleyo lokana besesikubona esikhathini esidlulileyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyazikhathulethela athi price leyo fuze ibe yilokho, obesokusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price when uthenga enye iprice. Uyarana i-serious loss, obesokusenza kube ngcono ukuthi ubhizimusi athathe izinto azikhiphe emashelfini azifake emkotweni athengise ngeprice engcono, ngoba lapho esezikhona zasezikucontrola. Kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe, njalo isitoko esehlisa ama-price sicalisela ngapho kusiyafika nini, njalo ekwehliseni ama-price lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe. Nxa si-price monitorium leyo khona nge-1 month, nge-2 months, nge-2 weeks, kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnini osabhizimusi akugcwalisise ngokugijima, ngoba ungayehlisa kusasa kuvukeza umombetho yami siphelile wona kube sokungodliwe. Yikho ongani kule phutha elikhulu ngaleso sikhathi.